Kwizikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 20 lwezi 2017 nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Ibandla leZANU-PF selilungele umsebenzi wokususa umongameli Robert Mugabe esikhundleni ngendlela yedale lephalamende i-impeachment ngesilungu. Izifundi zasekolitshini le-University of Zimbabwe lamhla zikhalale ukuloba imihloliso zikhonona ngokuthi umongameli Robert Mugabe kumele achiye umsebenzi njalo lokuthi unkosikazi wakhe uGrace Mugabe athathelwe idigri lakhe aliphiwa kule ikolitshi. Lanxa bekunakanelwa ukuthi ezinye zeziphathamandla zeZANU-PF ezibotshwe libutho zigoqela umnumzana Jonathan Moyo, umbiko ophuma enkundleni yokukhulumisana yeTwitter namhlanje utshengisa ukuba uMoyo uphandle kwelizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Mugabe ubize emhlangano wedale labaphathi ntambo bakahulumende iKhabhinethi kusasa lanxa ibutho selimthathele intambo zokukhokhela uhulumende lo njalo lebandla lakhe leZANU-PF selimxotshile. Akwaziwa ukuthi abaphathi ntambo laba bazahamba na emhlanganweni lo ngoba abeZANU-PF besithi kabasamnanzi uMugabe. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda.
Ngibona ngani abaphantambo bakhe bangahamba ngoba bengazi ukwekhwecekeni. Yithi abantu abangaphandla kwekhwecekeni ukuthi isivumelwano esiphakathi kukaPresident Mugabe lebutho sithini. Ngakho ngendaba yalokho ngeke sazisise ukuthi abantu laba bazakuya khona yini. Njalo abantu beZANU-PF sobulodolo ukuthi bayathengisana isikhathi esiningi kakhulu, kabasathembani. Ngikwazi ukuthi okuPresident Mugabe ngubani, ongekho ngubani, ngoba mhla umuntu ngekho engelamandla bayambalekela bonke amandla angaphenduka ayabuya wonke. Kuzima ukuthi sazi kodwa ngibone ngani bazahamba mina ngoba befuna umsebenzi abaphathi ntambo bakahulumende.
Kodwa nxa beyahamba bayabe behamba ngovesi bani ngoba bathi sebemxotshile phela kubandla njalo nanku bathi sebekhetha uMnangagwa ukuthi abe ngumkhokheli webandla kuyiwa nje kuCongress.
Udwa olukhulu abalwa ngokuthi isekelo sombuso welizwe lokho sithi uMugabe uPresident njalo kukhanya abakhulu bebutho izolo bavumile ukuthi uMugabe lokhu engu-commander in chief engukhulu omkhulu webutho. Ngakho ke khonokho kungenza ukuthi nabo bathi nxa kuyikuthi abebutho kade besana laye lokhu bevuma ukuthi abakhokhele kuthi ukuthi lathi kufunde sivumeleke ukuthi asikhokhele ngoba sifunde selizolo bonke abakhulu bebutho abenhlangothi zonke zebutho leZimbabwe bebekhona kumbe belaba mele babo embikweni ophiwe uMugabe ntambama.
Alo ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Ubexoxa le 7. Izifundi zekolitshi le-University of Zimbabwe lamhla zikhalale ukuloba imihloliso zikhonona ukuthi umongameli Robert Mugabe kumele achiye umsebenzi kanye lokuthi umkakhe uGrace aphendukise isicoco se-PhD asiphiwa engazange afunde okweneleyo ekolitshini le. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Izifundi zeUniversity yeZimbabwe bezihlabela zisola umongameli Mugabe nomkakhe unkosikazi Grace Mugabe zisithi kazi ezifundeni uMugabe azatshiye isikhundla sakhe. ukukhalala kwalezifundi kulandela omkhulu umkhosi ohlatshwa ngabaningi elizweni jikelele lapho uZulu ekhokhelelwa ngabebutho ekhuthaza ukuthi uMongameli Mgabe ashiye umsebenzi bethi ukuqhubeka kwakhe esesikhundleni kubuyisela muva ingqubekela phambili yelizwe kanye lokuletha ubuyanga. Unkosikazi Sinikiwe Mpofu yena ofundela ubugqwetha uthole ithuba lokutsho imbono yakhe ngalezi zikhalazo abalazo njengesifundi.
Ngibona nokuqale ngendawo yange Saturday into ze protest yokuthi umongameli aphume kuphawu. So ngibona ngani ama students ama la mabutho ukuthi upresident aphume kuphawu.
Unkosazana Loveness Nkiwane ngomunye ophe imbono yakhe.
So izolo-ke kusekhiletha nje information ukuthi akumelanga sibhale, akumelanga sibhale, singakwazi ukuthi future yethu ime ngaphi, what's the point of ukubhala ama-exams, singakwazi ukuthi after that sizakwenzani ama-certificates angikhona. Because what's important for us is if we finish ama-degrees lawa, then what? And another thing abayikhulumayo ukuthi khona bathi bafuna ukuzwisisa ukuthi sina we are reading so much, yet sometimes people fail, and then the first lady gets a PhD in 3 months.
Okugcizelelwe ngokuzwa kwesuthu ngwenya owake waba kwalabo abakhokhela inhlanganiso yezifundi zaseZimbabwe.
Ucelayo thina ukuthi u-Vice Chancellor we-University of Zimbabwe okuthiwa nguProfessor Leva Nyakura sifuna a-step down following u-step down uka-Robert Mugabe. Sifuna i-PhD elaphiwa u-Grace Mugabe which was a bogus PhD, sifuna layo ligrigwese.
UMongameli Mugabe uthathele intambo zombuso ngabebutho ngolwesithathu oledluleyo esethethwa amacala afana lokuyekela umkakhe edonsela ilizwe emanyaleni ngomlomo wakhe okade uphongukucabalala engacabanganga ethwana labantu abalembali yokulela ilizwe leZimbabwe. Bekusobala ukuthi ngunye obesevusa nanku phela yena umgabe eseluphele okuthiye uZulu ethukuthele. Phezu kwalokho umgabe udanise uZulu weZimbabwe eselizweni laphandle kwelizwe ngesonto lapho akade ekhangelile ukuthi afike emsakazweni kamabonakude we-ZTV ukuthi usetshiya umsebenzi okuyinto angazange ayenze abantu basala bephethe owangaphansi. Kumele isitudio 7 ngiseharare ngiwukhipho mtepe.
Lanxa bekucathangelwa ukuthi iziphathamandla zebandla leZANU-PF ezibotshwe libutho zigoqela uMnumzana Jonathan Moyo, umbiko oyethulwe ngumuntu ongaba nguMoyo enkundleni yeTwitter lamhla uthi uMoyo uphandle kwelizwe. Embikweni lo uMoyo nxa kunguye obhalileyo ubesazisa izihlobo labangane ukuthi uphilile kuhle phandle kwelizwe njalo ulezinye iziphathamandla zeZANU-PF ezidlula amachumi amahlanu ezigoqela uMnumzana Xavier Kasukwere, uMnumzana Patrick Juwawo, uMnumzana Makhosini Hlongwane, uMnumzana Pedi Janda labanye. Kodwa umbiko lo uphange wacitshwa ukuthiye uZulu edideke ingqondo ukuthi ngempela nguye uMoyo na obhalileyo kumbe kungaba kungumuntu omaziyo olezi hluthunelo zekhasi lakhe leTwitter kumbe libutho. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe uMnumzana Efi Dlela Ncube.
Ngabe bephila kuyinto eqakathekileyo, akukho muntu ofanele ukuthi afe efela lokho okwenzakalayo. Akufanelanga ibutho lithathe impilo zabantu, akufanelanga abaphoyisa bathathe impilo zabantu. Akukhathalekile ukuthi umuntu okhona ube ngu-president, ube ngu-prime minister, ube ngu-minister kumbe ube yini kwezanu-PF, kumbe kulaba ababasusayo. Abantu bonke bamele bavikele ngomthetho, sithi i-rule of law. Ma ngabe bebonakala benecala or mthathanga lokuthi babe balecala bahanjiswe emapoliseni, amapolisa abeseku-prosecuting authority NPA base ecourt bayethonisiswa. Kunamuntu efanele athwalwe abanjwe ngenkani agcinwe ngenkani libutho. Akuhambisani ngalo umthetho elizwe lethu, awuhambisani ngemithetho yomhlaba. Ngakho-ke umuntu angakuthokozela bekho ngekakuthokozela ukuthi abantu baphila, kuyukuthi liqiniso ithithe lakhona kuyinto enhle ukuthi bayaphila, ukulungiswe lokhu wonke umuntu ephila esiphikisana ngakho njengelizwe.
Bona laba bantu ababikwa bebotshiwe elibutho singathi bagcinwe okusemthethweni yini? Nanku isikhathi eside sesedlule phela kumbe vele umthetho kawusasebenzi njengoba okuyinto lokhu sokuphethwe libutho.
Umthetho kabadikeyanga ukuthi umthetho kawusasebenzi. Ngabe nakasihle i-state of emergency basuspenda i-constitution. I-constitution is still applicable okusebenza ngokunjalo. Sasafo wamalungelo abantu ophathene nalaba abasekele ukuthi baletha abalenziwe kumbe abatholakalile necala uyasebenza. Kumele kuhlonishwe ukuthi libuke lobo ngobani omkhulu okungakanani uzenze ngelizwe i-constitution iyahlonishwa amalungelo aphiwa abantu asemishwa.
Lo-ke ngumnumzana efidlela Ncube ingcwethi ecubungula ezombuso welizwe ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7. Ku-Live Talk lamhla siqhubeka sikhangela ingxabangxoza eselizweni abantu bemelele ukubona ukuthi iyozala nkomoni ngomongameli Robert Mugabe olokho esalela esikhundleni. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Singakangeni esigabeni esilandelayo wothi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elakusasa leziphepheli ezivela ezwekazi le-Afrika eziyinkulungwane ezingamashumi amane, i-40,000 ezise-Israel alaziwa ngemva kokuvota kwamalunga edale labaphathi ntambo eJerusalem ukuthi inkamba ezikuyo eyeHolot ivalwe. Izithunywa zeleMelika lezekwele China zibikwa zethekelele esigabeni seKorean Peninsula ngemva kohambo lukamongameli Donald Trump weleMelika esigabeni leso osokuletha ithemba lokuthi kungaba lokuhlukumisa lokukhulumisana nengxabano lele North Korea. Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kwezemidlalo, umqeqetshi weqembu leDynamos uLloyd Mutasa uthi kuningi okungenzakala ngosuku lokugcina olwemidlalo yesigaba seCastle Lager Premier Soccer League. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo Joseph Njanji usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leDynamos lihlezi endaweni yesibili engalaneni yemiklomelo ngemva kokunqoba elikwenzile eBantu Rovers nge-3-2 ngomgqibelo. Njalo lithiwa ngemiklomelo emibili liqembu le-FC Platinum lihlezi phezu kwengalane lile miklomelo ngama-6 lathoba munemunye 69. Iqembu le-FC Platinum linqobele Ngezi Platinum Stars obekungelinye lamaqembu abelethuba lokuphakamisa isicoco se-league phambilini kwemidlalo edlalwe ngempela viki nge-2-1 ngomgqibelo. Emdlalweni walo wokugcina iqembu le-FC Platinum lizavakatshela eleChapungu kuthi eleDynamos lona lizemukela eleChicken Inn okuyisimo esipha umqeqeshi weqembu leDimbare uLloyd Mutasa ithemba elokuba leli qembu lingaphutsha lisendaweni yakuqala ekupheleni kwale midlalo.
Imali itshengisa ukuthi iqembu leChapungu lidlala kuhle mali sekhaya. Sadlala labo sahlohla umdlalo usuphela okutshengisa ukuthi umdlalo wawunzima. Noma yikuphi kungenzakala emdlalweni wenguqu, abantu bengamangala sokusenzakala abakade bengakukhangelelanga ngelanga lokugcina.
Iqembu leDynamos lona ebelikhangelelwe ukuthwala nzima lonyaka ngoba lidinga abadlali abatsha ekuqaleni komnyaka, lilakho ukuphakamisa inkezo nxa lona linganqoba eleChicken Inn kuthi iqembu le-FC Platinum linqotshwe kumbe libe ngujikelo obhanqa leChapungu ngoba nxa kungenzeka ukuba lawa maqembu alingane ngemiklomelo, eleDimbare liyathatha isicoco ngoba lona lihlohle amagoli amaningi lonyaka. Ngaphansi kwengalane lakho kuzacaca ngosuku lokugcina ukuba yiwaphi amaqembu azalandela eleBantu Rovers leLecholocho ukuyadlala kusigaba sangaphansi, kodwa eleShabane Mind ithuthukise amathuba alo okusinda ngokunqoba elikwenzile Homine nge-3-2 ngensonto. Limpumela icho ukuba iqembu leJapani manje likhuphule inani lemiklomelo elilayo yawo kumashumi amathathu latoba munemunye njalo lidinga umklomelo owodwa ukuze lisinde. Umqeqeshi weqembu leli uTekshua Chiraku uthi noma ze-10 bazawala belokhu bedlala kusigaba saphezulu langomnyaka ozayo.
Umdlalo wenguqu uyathandeka kakhulu ezishabane. Njengeqembu leShabane siyazi asisoze siphume kuligi. Abafana sebetshengise ukuthi benelisa ukudlala kakuhle. Lo umdlalo esizadlala eqineni kumele siqede kakuhle. Sidlalela ekhaya ngakho kumele sinqobe.
Iqembu leShabane manje lizadlala leyada emdlalweni walo wokugcina kusizini yalo nyaka. Njalo iqembu leyada liphephe engozini yokugunyula kusigaba saphezulu ngokunqoba elikwenzile Highlanders nge-2-1 ngensonto okuyimpumela ekhuphule inani lemiklomelo yayo yakumashumi amane. Amaqembu azithole esebhekane lobunzima bokugunyula kusigaba saphezulu ngemva kwemidlalo yangamaviki amathathu lantathu ngabalisayele Bulawayo City lona elibe ngojikilobhanqa 0-0 lele Cape United kanye lele Harare City lona elinqotshwe nge-2-1 lewange. Lalo kumele linqobe emdlalweni walo ucina elizakudlala lele ZPC Kariba ukuze lingagunyulwa. Iqembu leBulawayo City lizadibana lele Bantu Rovers elivele seligunyuliwe kusigaba saphezulu emdlalweni walo ucina, kuthi ele Harare City lona lizadlala lele How Mine. Ngimele Studio 7 kuBulawayo, nguJoseph Njanji.
Inkokheli yebandla leZANU-PF ibilomhlangano lamalunga edale lephalamende yaleli bandla wanxusa ukuba asungule umsebenzi wokususa umongameli Robert Mugabe esikhundleni bekwenza ngendlela yedale lephalamende i-impeachment ngesilungu. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuza ngemva kokuba uMugabe eyale ukugcwalisa lokho okunqunywe lidale le-Central Committee yalelo bandla ukuba ase incwadi yokuthiya umsebenzi kusiyafika emini ngomvulo zimhlaka 20 lwezi. Kungalesi sizathoke inkokheli yaleli bandla ikubone kufanele ingene umhlangano labameli bezigaba ukubacela ukuthi basungulele umsebenzi kusasa edalela iParliamente njengoba indlela yokuziphumela yedwa uMugabe esala kuyilandela. Umsekeli kanobhala wohlangothi olubona ngezemithetho ebandeni leli elilunga leCentral Committee njalo uMnumzana Paul Mangwana uchasisa ukuba isebenza kanjani lindlela.
Zintathu izigaba ezilandelwayo esakuqala ngesokuba luphakanyiswe lolu daba edale lephalamende ethulwe amacala akhona. Lokhu kudinga ukuba kuphume inani eliphezulu i-simple majority ngesilungu elivumelana lalokho. Ngemva kwalokhu kube sekubunjwa ikomiti yelamalunga ayisishiyagalolunye ukuwahlolisisa lawo macala. Bese kuya kwethulwa edale lephalamende lokho abaye bekutholile bangathi makasuswe ke sekuzamele kwenziwe ukhetho olumele luphume lenani lokubili kokuthathu i-2/3 majority ukuze kwemukeleke.
UMangwana uthi kuzomele kube lelunga elizasukumisa lolu daba edale lephalamende anduba iqale ukuhlaziywa indaba yokususwa kukaMugabe esikhundleni. Uthi kuyadingeka ukuba basebenzisane lamalunga ebandla le-MDCT ukuthi kufezeke abangakho.
We do require for political inclusivity.
Siyabadinga abe-MDCT sesikhulumisane labo bathembisa ukuba bazozisekela kukho. Lokhu kumele kuthathe insuku ezingedluli ezimbili ukukwenza. Sikhangelele ukuba lolu daba luzosukunyiswa kusasa edale lephalamende leyo komiti ibunjwe kusasa. Kusiyafika olwesibili kube sekuphelile. Sesivotile edale lephalamende njengoba icacile amacala akhona.
UZulu weHarare okubalisa uMnumzana Mlondolozi Khanye ophila ngokuthengisa njalo edabuka enkayi wamukele ngenjabulo leli nyathelo eselithathwa ngabezanu PF.
Siyajabula kakhulu ngakho ngoba lokhu kuyinkululeko yethu sonke. Esikhathi ngawuhamba uthengisa uyabuhlukunyezwa izinto zakho zithathwa zihamba lazo ngemva kokuzithatha sefuna ubana futhi ubhadale imali. Nasifisa ukubana imithetho akade ikhona itshintshwe kuze kusikhulule thina esasiphila ngokuthengisa. Ngoba even ama-indasi asithabele ukuthi ngoba ezikolo zahamba ukubana ama-indasi loba ngavula siyangena imisebenzi sisebenze. Ukuthengisa yikuhlupheka lokho, akula muntu ofisa uhambe uthengisa ehamba ngomgwaqo. Sizamukela ngezandla zonke, sesidiniwe, sesikhathele ngombuso komgaba ongcolileyo. Kubana siyakusekela kakhulu 100% ukubana kaphume. Aloba ngenkani singamkhipha ngoba sesikhathele ngombuso wakhe thina.
abe ZANU-PF bathi mathathu amacala awetheswayo uMongameli Mugabe. Elokuqala kungelokuvumela umkakhe uNkosikazi Grace Mugabe ukuba namandla edlulise amalawulo eseziphatha okwelunga likahulumende okungekho emthethweni, yena engeyisilo ehlambaza umuntu wonke lamalunga ebandla mahlayana ethuka abezomvikela okuyinto abebandla leli bethi kungekho emthethweni. Okwesibili, ubikwa engahloniphanga isekelo sombuso webandla leselizwe ukugcoba labo abanqoba kukhetho lokulondoloza izabelo lwama-provincial councils ukuba baqhube umsebenzi. Okunye yikuba esekhulile, esemdala kakhulu, engasenelisi ukuqhuba umsebenzi wakhe ngendlela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Siyabonga Mavis. Lokhu sikudaba olufanayo. Ibandla le-MDCT lithi nxa ibandla le-ZANU-PF lifuna ukuthi kususwe uMongameli Mugabe ngokuvota edale lephalamende, kuzamele kusetshenziswe amaphepha wokwenza lokhu awafakwa kudaleleli lilunga lebandla lawo, uMnumzana James Maridadi. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla leli uNkosazana Thabita Khumalo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Hayi, okwezanu thina njengebandla le-MDC elikhokhela mbakutsangirayo singeke sakulandela. Sikhuluma kunjenje, sasivele thina njenge-MDC ngo-Honorable Maridadi. Wayemuve imotion yokufuna ukuyimpeach uMugabe, wazama ukuthi ayingene zokuvota paper yalokhu ibhodabhoda khonaphana e-parliament ibhodabhoda. So indaba ye-impeachment kithi asiyonto entsha, ivele yinto kade vele simelele ukuthi izingene siyimuve ezemotion bese siyidibeta. So lokho kwenziwe ezanu kutho ukuthi ngebakophe kithi, so babenze bona thina lokhu esihamba ngendlela yethu. Thina esikufunayo sokuyimpeach uMugabe, sasivele sifuna ukuyimpeach. And ukuthi kathesi ukuthi abantu bayebhalise kuyarejista.
Manje nxa kuyikuthi kuyavunyelwana ukuthi uMugabe impeachwe, njengoba sisizwa iZANU-PF isithi yona kusasa yilo ilanga lakhona, ungasitshela ukuthi lina likuhambisa njani?
Okwezanu ngisindabaphenduli izolo basitshele ukuthi namhlanje phakathi kwelanga ngophelufu uMugabe uyabe sebhale igwali ukuthi kasengupresidenti waseZimbabwe, ilanga selijonile. So kwezani koko kathe singeke sakulandela, thina siza kulandela imigoqo esayiphiwa nguZulu ukuthi senzeni mayelana nokukhiphana lezani.
Manje lokho okunye esikuzwayo ukuthi nxa kungaba lo hulumende wobambisano lizaba likhona lani, liqiniso yini?
Lathi sikuzwile emaphepheni bekungafiki ngakithi, kodwa into engazani ibe yinkambeko yokuthi sizwe uthina masa eqeda ukubika umbiko wabo ukuthi uMugabe sebemxotshile ephathini esithi yena kasoze asebenze namabandla aphikisayo. So esingakwaziyo ukuthi ufuna ukuthini, ngoba amagama wona lawa udubula unyawo, ngoba sikhuluma kunjenje ngo-2008 wasebenza nathi sayiguta liguqula leli lizwe. Sese siguqulile babona zani into elula baza kwenza bevota khangethi ukuthi sesingaphi namhlanje. So angazathi akafuna ukusebenza nakho okwakhathesi uthabisa bona laba abantu abaphandle, uzamela sidinga ngoba baseza sebenze nxa thina singekho, ngoba bona bevele sebehluleke ukuthi bakwenze. Njalo thina sathi kanti sasebenza nabo njani, asambeni ekhethweni.
Ingcwethi zomthetho eZebotswana zithi umanyano wamazwe angezansi yezwekazi le-Afrika eSADC ayisela sizathu sokungenela kudaba lweZimbabwe ngemva kokuba uMongameli Mugabe ebike ngesonto ntambama ukuthi ibutho alizama ukumgenqula njalo liyamhlonipha. Intatheli zindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo seGaborone eBotswana.
Elinye lamagqwetha njalo engocubungula ezombusazwe uMnumzana Anton Morima utshele iStudio 7 ukuthi akusela sizathu sokuthi inhlanganiso yeSADC iqhubeke ingenela kungxaki zombusazwe eZimbabwe. Ugatsha lwenhlanganiso yeSADC olubona ngezombusazwe, umvikela kanye lokuthula olwe-SADC Troika on Politics, Defense and Security luyahlangana esigodlweni se-Angola ngolwesibili ukucubungula udaba lweZimbabwe. Kodwa uMorima uthi asikho isidingo sokuthi iSADC ibe yilokhu ingenela kundaba zeZimbabwe ngoba ukwenzakalayo kuludaba lomdeni.
My view is that Ukungenela kwesadika kusatsho lutho. Ekuqaleni bekucatshangelwa ukuthi kulokuzama ukugengula umbuso kamongameli Robert Mugabe okungekho emthethweni, kodwa njengoba sizwile langaye umongameli uMugabe akulalutho olunjalo. Ngokunjalo unyawo lokuthi kulokugengula umbuso okungekho emthethweni alusami.
UMorima uqhubeke esithi inhlanganiso yeSADC yehluleka esikhathini esedluleyo ukuncedisa ngesikhathi ifunakala endabeni zeZimbabwe.
Ngesikhathi kukhona ingxaki okumele iSADC ingenele yehluleka, ikhona ibuya khathesi. AbeZimbabwe basendleleni yokulungisa udaba lwabo, ngakho kabayekelwe bekuleyo ndlela.
Isizalwane seZimbabwe unkosikazi Emma Ndlovu uthi inhlanganiso yeSADC iyacunula ngoba ibe ingekho isikhathi idingakala eZimbabwe, ngakho ifika isikhathi ingasadingakali.
Okwakhathesi manje iSADC isifunani. Igugu rawundi yasiqeda. Kwabuya indlala ngo-2008 yasibulala, ayizange ingenele. Wabuya uMgabe uTsvangirai wawina, wariga ama-election ayizange ingenele. Abantu bacatsha one by one bengazi ukuthi bayangabhejikwe emgodini, ayizange ingenele. Kati manje okwamanje na isidinga neyathi sizilungisele izinto zethu. I-South Africa yathi akulama crisis eZimbabwe wona ekhona. Namhla sesizama ukulungisa sebegijima sebengenele. Akayi basiyekele silungise izinto zekhaya. Ezekhaya ngezekhaya kazingenwa ngezomdeni.
I-SADC Troika ilamazwe awe Angola engumgcinisihlalo, iTanzania kanye leZambia, kukanti ele-South Africa lingena ngoba liphethe isikhundla sokuba umgcinisihlalo we-SADC jikelele. Iningi lizalinda ukuthi lizwe ukuthi i-Troika izaphuma lesinqumo bani, ngesikhathi iningi liqinisa ngokuthi i-SADC ayimele khatshani edabeni lezehlakalo ezilokhu ezitshombuluka njengotshongololo mihla ngemihla eZimbabwe. NginguMartin Ngwenya owendaba ze-Studio 7 ngiseHabron kweleBotswana.
Amabandla ezombusazwe aphikisayo lamhlanje avuke esola isenzo sikamongameli Mugabe sokwalela embusweni. UAnastasia Ndlovu siphalolo daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ibutho leZimbabwe lithethe intambo zokuqondisa okwenzakala elizweni ngolwesithathu weviki eledlule, osekubangele ukuba kube yilo elilawula zonke inhlelo ezenzakala ezweni. Amabandla aphikisayo athi kusukela ilizwe lithatha uzibuse, uMgabe ubevele engafunwa ngabantu, ngakho ke kumele aphume esikhundleni. Bethi le nkulumo yakhe ngesonto ntambama iveza ukuba akafuni ukusuka embusweni. Umongameli we-MRP uthe akumangalisi ukwalela kwakhe embusweni ngoba vele mhlazana engena wafakwa ngabakubutho.
Akusimangalisi ukuthi wayi uRobert Mugabe esalela esikhundleni ngoba kuyasivelela sobala ukuthi uMgabe ngo-1980 bafakwanga ngabantu laba asebengene ezitaladeni betshengisela besithi aphume bencedisana lebutho lalaba abakuhlangothi lwe-team Lacoste. Kodwa uRobert Mugabe ngo-1980 wafakwa yi-Britain bencedisana labo makrestecha.
Isikhulumeli sebandla lezapho umnumzana iPhithule Maphosa yena uthi uMgabe uzaphuma kuphela embusweni ngoba lebandla elalimfakile selimhluthulele zonke izikhundla, basalandela umthetho ukuba aphume impela.
Uhamba uzahamba, mhlawumbe okwamanje usazama ukudinga indlela ukuthi azitshele azwisise yena ngokwakhe ukuba naye umbuso suphelile, isikhathi sakhe sesishayile. Ngoba sikhangela izenzakalo ezevikile edlulileyo, abantu bathilo ngobuningi babo ukuthi abasamfuni uMgabe sokumele hambe, sebehlupheke kakhulu phansi kombuso wakhe.
Siyabonga Anastasia Ndlovu. Sesilugciba ke uhlelo kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Ibandla leZANU-PF selisungule umsebenzi wokususa umongameli Robert Mugabe nge-impeachment. Izifundi zasekolitshini le-University of Zimbabwe lamhla zikhalale ukuloba imhloliso zikhonona ukuthi umongameli Mugabe kumele achiye umsebenzi. Silugciba ke lapha uhlelo. Igama nguChris Gande lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.